Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu abanengi abazange batholiswa ukudla, abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba. Lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwayo. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi insuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Bakhala ngendlala lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane leZimbabwe esikolo sePetitopo School of Biology esasungulwa libandla leZANU PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jenpen Muswere wazise izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga, uhulumende uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi ezisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3.3 billion dollars ukudingela abantu laba ukudla. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxwe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni enyakatho yemaNdebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abanengi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba. Lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emthathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalani amabili kumbe ongaphansi kwalokho. Khonapho besiya kufika abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini, fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwayisithupha kodwa behole ihethezana lamagalana amabili. Kungakho angeke satho ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolu hulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihethezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiya kwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni komo we-Studio 7 eselubhane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Uyezra Jesus Panda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, isomiso esidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imfula lamadamu kwakwamaqha kulindawo kwatsheza kamizi lezifuyo zingela manzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo azilamanzi, sikhalela idamu.
Amanzi kamazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha le nkomo kwisigojo esisodwa esiku-Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi nsuku njengobana kuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Usobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luther Chuma uthi ezinye zakhamiza kulendawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osekuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo asila damu, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sakunyani basibhuza singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sensuza silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kule ndawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela. Imbembe ziklinika okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyagula khonapha singogogo sen. No pilisi, iliphe lamathambo ele BP, imali yangikhona vele phezulu. ABP kuqala kwakungcono leleli imhlophe lati khona. Kathe sakusela uyahamba yephendwe kababhalela kuphela. Kuthiwa yani drobheni wedding. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba, ukulamba siyalamba siyaquqa khona pha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Eclinic akunampani into esingayo siyakhalazi kakhulu ngangayo. Iambulance. Asilayi ambulance yokuthi umuntu segula kakubi.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo. Ukanti udubo oluzisa abantu ubuhlungu eMathabeleni yonke jikelele ngoba abalizi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi e-primary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo yokwenzakala ensuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo ikakhulu abantwana abancane i-ECD. ECD ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhuluma isiNdebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo okuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende Ensuza Business Center. Unkosikazi Vidalia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga indlala kuphela. Asivunanga lutho, asitholanga lutho emasimini. Siyayibonga sibili uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Wabuya bezoholisa labana bokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Wabhalisa wonke umuntu, iphanje wonke umuntu ayikhethe.
Usobhuku George Nube oloba amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osekuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo asila damu, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sakunyani basibhuza singcono sasijayela imali lasesigebisekela.
Umphathintambo wesabelo seMathabeleni North njalo engumele ukuyala indawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane lendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Upresident wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba, kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi, unguphi umhlobo. And eMathabeleni North ukudla sekufikile, sesibanikile abantu okwe-3 months up to March next year. Ama-admin district wonke angu-7 eMathabeleni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-261 million abhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili-10 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimele Studio 7 ngisensuza, igama lami uyezwa Jesus Banda.
Abalwela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola leMelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia we-Czech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayonale inyanga esethuzwa icala lokwethula imibiko yamanga la ukhululwe namhla emaswengo. Kodwa umnumzana Jacob Ngaribhume webandla le-Transform Zimbabwe lo Bishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanquma ngolwesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kusenjalo ilunga lebandla le-CCC umnumzana Sweden Chihorotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akuqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo.
UBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lo dlame ezweni. Lami ngibeke bayambangenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho. So mbona into esiyenzakala kathesi Bruce Melly ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona abelokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Thembiso Mahlo, bafika koShoko, bafika kubatry, bafika kwabanye amalibona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawola amapholisa asebenza nsitha bedinga abantu. Sitshibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uKhansila Moyo lokhe bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Behle bekhuluma ukuthi abesecurity bayalile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababebotshiwe. Kuthinge ngabotshwa ngayohlala amalanga adlula iviki silelwe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bay ngase ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnangagwa e-New State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala. Sathi kumbi bathina abanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ulenhliziyo elukhuni namhlanje nguye oseyinhloko kahulumeni and abantu sebebotshwa yona leyane isitayela yezaphu yona leyane. Yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout nguye wahamba udabengo wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna uphuma ejele buyujoyina izayo.
Lo ngumnumzana Sweden Chihorotsa ilunga lebandla le-CCC wekuxoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye okuthiwa kubulala ingqondo zabantu esehebert chitepo school of ideology lamhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye. Isikolo lesi esasungulwa libandla lezanu PF sivame ukufundisa inhlelo zabatsha ukuthiwa bakahlameza uZulu. Abanye abakubandla le-CCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mapume basemhlanganweni lo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Jason Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso, kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-school of ideology. Esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundiswa izinto ze-school of ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi. Kodwa kungxoxo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-school of ideology. Ngoba izinto ze-school of ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZANU-PF.
Kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC?
Okwakhathesi asikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho. Kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-school of ideology bazaphuma. Lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana iboda yikho sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi bahamba njani nxa kunjalo esikutholileyo yikuthi sivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto zeschool of ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Jason Bajila omele isigaba se-emakhandeni luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Billy Gawule webandla le-ZANU-PF.
Ichitebo School of Ideology liyana ayilo ikakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla le-ZANU-PF besenzelwa ukuthi balolongwe bengakhohlwa lapho abantu abavela khona ukuthi lizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawela amaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi lizwe leli likhululeke lalokho kwalelwayo yonke into njena liyana enjala abantu bamele bayifundiswe mayelo ngokuqondana lelizwe labo.
Yebo bagawule kukhanya ngazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu, ubona njani khonokho?
Abanye laba bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa, kulilungelo labo. Hayi, ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo, kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi enxa mhlawumbe bayefika bayakuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisane.
Ngumnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard kahambanga esikolo lesi namuhla. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lelo Botswana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza yepox omemetheka emhlabeni wonke jikelele, njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele-Israyeli le-Hamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisusa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane le-Melika.
Owayengumongameli wakwele-Melika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Ele Melika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana nendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla le-Democratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe kukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandlaleli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele kukhetho oluzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwe libandlaleli ukuba ancintise kukhetho oluzayo, ukhangelele ukuba uzakwenza lokhu ngolwesine. Umnumzana Tim Walz ozancintisa kukhetho lolu esekela unkosikazi Harris ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni ne-DNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabukakusa kwele Zimbabwe. Kucele lebandla leRepublican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo uthele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan, umnumzana Trump wethembise ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. ELeMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi izindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngise Virginia ngingutabo kancube.
Kwezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abasifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. Uthuso Khumalo usibhalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengabomabona bulawe indawo zonke.
Njwali bonthu asoba lapha asiko safe at all. Uhamba estradeni suthathele ifoni uhamba sudujuliwe this lokho lalokho so vele kuthi too much kugcwele ngapha langapha, hayi asikwazi lokuthi siphephela nga lakhona le sizothi hayi sokuhlukunyezwa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangenela.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sthandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, kakhulukazi thina esizela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile. Ngoba manje akusalunganga, uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze ndo 2 rand amtshela ukuthi umalume hoza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngenxa yokunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende both we South Africa laseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha. Sikwazi thi noma sihambe esitaradeni sibe free. Ungabi nokusaba. Nabo babe sihlala nabezindlini ngaba ngaphenduka izilwane kodwa babe yiba ama protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezemali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hey, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa, ma usathi uthi uyafaka istaff sakho phansi usithi uyathengisa, namba sebefile somele ubuthe kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Plus lokuthenga these days abantu kabathengi, angazi ukuthi kwenzakalani. Istaff siyabola, sigcine sesichitha kusiyalahla.
Nkosazana Victor Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane, uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizimusi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asike nisikhangeleni lamathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabo mama.
Kodwa kumphathi intambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ehofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakgopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documenting people becomes important, and not only for migration purposes, because
manqoba yikho konke lokhu ukuthi abantu babe lamaphepha aqondilewo ukuba selizweni. Lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa abesifazane laba bathi njengoba ukutholakala kwamaphepha la kulukhuni okwempi yengidi lelahle sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku loqaqhako. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa nginguThuso Khumalo.
So isikhathi sokuthi isizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 indawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANPF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu, kodwa bakhona abantu abayivotele iZANPF. And bayikhulumela bona beZANPF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona, saze oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibongile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kuStudio 7 ikho nguzwileyo, kodwa ama audio wami engiye ngiwarekhode angaze ngiwezwe. Nina ngile sicelo sikanje, ngihlala khonapha kuward 11 emgosi. Indlela okwenzakala ngayo iward not village, iward ithwele abantu engikaze kembabone. Kathesi emalangeni wona lawa bayaqala abantu kulwa bebangimizi yona le eyafakwayo emitsha. Baphoselana inyoka iphila, abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufa kwabantu, abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhokazi wakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani phakathi kwamasebhuku labantu bezanu, oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende angenele. Nguhulumende ngwengquthela kibo bonke laba bantu bobabili, kuzanu PF i-ruling party yebandleli busayo, abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandleli busayo. Uhulumende kaze xakunta umonakalo lokhu usanda lapha, shu iqiniso lihle umonakalo uyanda. Ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela, izindlela zisekhu esasihamba ngazo. Izihlahla esasizibotshelwa thina ongathi uyafika lakathesi ubona ukuthi silamafayindi, amaphepha amafayindi ezihlahla esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamula iforest yakubopha, i-ema la ungagebha lapha lalaphi yakubopha. Kodwa kathesi phela kusukwenzakale mo ukuthi osezalamula ngubani. Sesicelo lelungelo lokulamula nxa kungu-DA kazolamula, nxa kungu-MP kazolamula.
Studio 7 linjani basakazi? Siyaphila, khuluma loSafenda Dobe Mango District kokhemya isigodi. Ngithi angimboze kumphakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi uma kuthiwa hambani kuma-hearing liyokhuluma, umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali. Angithi uma usiyakhuluma uzokhuluma lo muntu wakho uhlukuluzayo onguye wakho obulalayo bexolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi njengoba lihamba lisiyakhuluma lezi nduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu babebulawelani yini? Ma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene-ke besithumezele kunombolo ethi 1+1 202 465 0318. Ulaptop namhla lingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Ake singakehlukani izihlobo zethu, sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Nanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi badike bazange bethole lutho kuhlandla lakuqala. Bakhala ngendlala yesabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo lamhla-ke umeya bakuhlelo lwe-Herpetitable School of Biology. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubhalisa ngenjabulo kumthembo osithembayo uKipps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.